Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kibana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 9 kuLwezi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nansi ezihamba phambili.
Nxa sebesebenzisa idiesel kusho ukuthi bazakhweza imali yalokho okuthengiswayo.
Inkampani yezesa ithi sokuqhamuke ukusilela kwamagesi ngamandla elizweni kulandela ukufa komtshina wesitishi esiwaphehlayo ewange.
Isinqumo esihlonipha amalungelo abantwana kusahluko sesine kusisekelo sombuso welizwe leZimbabwe.
Umthethwandaba we-High Court unquma ukuba ihofisi kamsitheli ayilalungelo lokwala ukupha abantwana abayabe belaboyise kuphela ama-birth certificates. Kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 izolo. Luthi kutholakale njalo abangamachumi phose amabili 18 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,544. Abahlatshwe esibili bedlula kancane inkulungwane ezinhlanu 5,339. Asebebulewe ilomkhuhlane bakhwele baya ku 4,690. Inkampani yezesa ithi ilizwe libhekane lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ukufa komtshina owaphehlayo esitishi seWange Power Station. Ngokunjalo, linkampani ixwayisa uzulu ukuthi ewalondoloze njalo ithi iphakathi kokululungisisa lolu daba. Amagesi avele ayasilela elizweni njalo ahlezi ecitshwa njalo nje. Ukungasebenzi kuhle kwesitishi seWange lokhu kukhangelelwe ukuphazamisa amabhizimusi avele ethwele nzima. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube.
Ukuswelakala kwamandla kagesi lokhu kukhulunywa nguzesa kuyinto embi kakhulu ngokuba kuza kwenza ukuthi impilo yabantu ibe nzima. Bavele bathwele nzima kumanje bathenga inkuni, bathenga iparafini kanti ke kuza kwenza ukuthi izinto zikhwele ezi dolo nxa ngabe abezidolo sebesebenzisa idizili ukuba incedise ibe yiyo amandla kagesi okuthi yamafriji la agcina lezi eziqandayo akwazi ukuqhubeka esebenza. Nxa sebesebenzisa idizili kusho ukuthi bazakhweza imali yalokho okuthengiswayo abantu bakubone sekuyintengo ephezulu. Ngakho ke kuzaba lobunzima obukhulu, akusoze nje kusilele amagesi kodwa kuzabonakala ngezinto sezidula sokukhwelisa inkwa, sokukhwela impuphu, sokukhwela ithukela, sokukhwela konke nje okuhlukahlukeneyo ukuze abamabhizinisi badlulisele ubuhlungu kulabo kubathengi ngokuba vele ibhizinisi isebenza kanjalo. Kungakhwela izinto amabhizinisi udlulisela kubathengi.
Manje nxa sikhangele umnotho welizwe wona awusoze uxege ngamandla na ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi lokho.
Umkhonomi ngeke uvuke nxa ngabe kungela amagesi. Angeke kwenzeke lokho. Investment ngeke ibuye elizweni kungela amagesi. Ngokuba vele umuntu ofuna ukuhlanyela imali elizweni nxa ekhona lephethi yakumbisa e-Europe kumbe e-Asia kumbe South America kumbe khonapha e-Africa, uqala khangele ukuthi kambe amagesi akhona yini ukuthi nxa evula i-industry akwazi ukuthi izinto zisebenze ngendlela efaneleyo. Nxa ke i-economy ingasebenzi kusho khona ukuthi akade besebenza bazaphuma emsebenzini bayehlala ngekhaya kwande indlala kwande ubunzima ngokuba iindustry ime ngamandla kagesi ngamandla kagesi engasebenzi bazaphungula ukusebenza kwabo kumbe bavale kusho khona ukuthi umkhono wemuzadilika usiya phambili kulalokho yikho khona ngenxa yokuswelakala kwamandla kagesi
Umnumzana efihlela Ncube ngohlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association Sixoxe njalo lentathela izindaba ehlaziya ngenhlala kahle kaZulu njalo ehlala kobulawayo umnumzana Simbarashe Nembaware
Ya nkomo udaba lamagetsi lubahle lapha kobulawayo kulensuku ngabo Tuesday Wednesday lapha eTown ahamba ekuseni azayiphenduka ekuseni ngiyabo 8 sabo 8 ayiphenduka ngabo 12 kuzokuthi yahambe eTown yonke ukuthi njenganamhla mande kulamastrada ambalwa phakathi eTown lapha amarobot abecishe khona amarobot abecishe khona engasebenzi kuzokuthi ngesaturday besibeka umama omnyifo wethu kubonketha ngale ebengiyekho amagetsi ubani uthi lamanzi akhona njani angafika ezindlini so udolo laye lusese khona and kulezi suku izesa iyazama yona ukuletha imbiko ukwazisa izakhamizi ukuthi amagetsi azabe engekho ngezikhathi ezinje yazama ukuletha imbiko sibili bayaletha esukuthi ngamabhana ehamba kakhulu ngokushare ngama-Twitter abantu bayadownloada bajikele ku-WhatsApp so bayazama ukutshela izakhamizi ukuthi kule ma-problems anje kodwa lokho isikhathi imbiko yakho ibuya so late abe sevele sihambe lamagetsi akhona ngathi udubo lamagetsi lubahile njalo liyaqhubekela phambili
kubo makhelwane kwele South Africa lapho osebenza khona siyabona ukuthi labo babhekane lokusilela kwamagetsi ayacitshwa njalo nje phose nsuku zonke inkinga kuyini kahle kahle nxa bekhuluma abe Eskom
uDubo olubhekanele Eskom lufana nalo lwezesa ukuthi ama-plant abo lapho abapheka khona amagetsi asemadala okubangela ukuthi-ke ahlale efile abantu abafuna amagetsi sebaningi imitshina ayisayinelisi kunjani ukugaya amagetsi ngesiqubu esifunekayo yikho kwenza ukuthi-ke amagetsi ehlale njani ehamba uDubo olubhekane lwezesa njalo le-Eskom e-South Africa but Eskom ngani kule politiki phakathi-ke emgomo ngoba uzabona ukuthi isikhathi sonke lesi amagetsi bekhona kodwa kuthe ku-announce ukuthi kulama-elections kuqala unovemba amagetsi ahlaqala ukuhamba so singazi ukuthi-ke amagetsi lawa inkinga bezingekho yini or bekusenziwa kuthule but hhayi singakhangelanga ezepolitiki kakhulu ukuthi mhlawumbe ngabantu abasabotaja umbuso we-ANC or ngabanjani but imitshina ye-Eskom isemdala nayo ifuna ukulungisiswa okuyinto efana lezesa lapho ukuthi izesa imitshina yekade nalana elungiswa ngesikhathi sikasmith ukuripheya kwakhona awukayenziwa so yiludubo olukhona
umnumzana Simbarashe Nembaware intathela izindaba ehlaziya ngenhlalakahle kazulu Umthethwandaba we-High Court usunqume ukuthi obaba balelungelo lokuthathela abantwababo ama-birth certificates bebodwa nxa onina babantwana besala kumbe bengaziwa ukuthi bangaphi. Isinqumo lesi sithakazelelwe ngabanengi abathi siqakathekisa amalungelo abantwana. Ihofisi kamsitheli ibisala ukuthi obaba bathathise abantwababo abazelwe ngaphandle komtshato incwadi zokuzalwa onina bengekho. Isinqumo lesi sethulwe ngumahluli we-High Court uJustice Owen Tagu izolo phezu kodaba olwakhwezwa ngowesilisa umnumzana Bernard Tashu kanye lolwela amalungelo abantwana uPetronella Nyamafende besithi ihofisi kamsitheli kumele ilandele umthetho we-Birth and Death Registration Act wona ovele usipha abesilisa ilungelo lokuthatha thisa abantwana incwadi zokuzalwa nxa onina besala kumbe bengabonakali Udaba lolu beluphethwe ngabeZimbabwe Human Rights NGO Forum kanye labenhlanganiso ye Justice for Children Trust. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Leso isinqumo isinqumo esihlonipha amalungelo abantwana kusahluko sesine kusisekelo sombuso welizwe leZimbabwe. Umntwana lomntwana ulelungelo lokuthi athole incwadi yokuthi iveze ukuba igama lakhe ngubani. Nxa ke sokube lesinqumo esinjalo sivele enkantolo enkulu isinqumo esamukelekileyo leso ngoba umntwana izono zabazali kakumelanga ziwele enkanda kumbe emahlombe akhe. Nxa kuyikuthi umzali omunye kasabonakali kodwa ubabe khona kulilungelo lokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazana futhi ukuthi owesilisa nxa ekhona enelise ukuyagcwalisa ilungelo lomntwana lokuthi athole incwadi eveza ukuba ibizo lakhe ngubani. Ngoba kungamelelwa umuntu ongekhoyo kuyabe kusephulwa lelo lungelo lomntwana lokuthi athole incwadi emvezayo ukuba yena siqu sakhe ibizo lakhe. Lesibongo sakhe singubani. So nxa kuyikuthi sokulomthetho njalo owethulweyo umthetho omuhle ngumthetho owemukelekayo njalo uZulu uThemba kuyamjabulisa khona ukuthi abantwana kabaseke kusalela emuva ngenxa yokuthi omunye umzali kakho bagcine bekhula bengelazo lezo zincwadi ama birth certificate ongabahlupha nxa sebephambili sebesezifundweni zabo sokumele kuvezwe lezo zincwadi.
Lona udubo lokuncitshwa kwabantwana incwadi zokuzalwa Dube ngoba ebehambe komsitheli ila besilisa kuphela umama bengekho ungathi ludubo olubhahe kanganani kumbe obelubhahe okunganani.
Yinto ebivamile kakhulu ngoba obekufunakala ukuthi ubaba abe khona kodwa umuntu obekhamba phambili ngumama ukwenzela ukuthi kukhanye ukuthi abantwana labo kabajontshwa ngumuntu wesilisa. Wona umthetho lokade ukhona ubuzama kwenqabela ukuthi abesilisa bangabile lungelo mbe bangabile amandla ukuthi sebengajontsha abantwana ngenxa yokuthi omunye sengajwamula umntwana omunye umuntu ahambe sidingo wakhe ambhalise ngebizo lakhe. Ngikho ke bekufuneka ukuthi umama abe khona ngoyofakazayo ukuthi hayi abantwana laba ngabami kodwa khona ukukhanya ke senza ukuthi umama engasuka emazweni akhatshana mba eSouth Africa mba ekwendela kwenye indawo umntwana agcina seloduvo lokuthi ukhula engela birth certificate njalo kolonkana bekusenza ukuthi umama kukhanya ngathi nguye umzali mzali kanti be ubaba la yabe kumzali ngokulinganayo. Nxa sokulomthetho njalo kuveza ukuthi sokulokulinganiswa kwamathuba kwabesilisa besifazana sebe lomlando ofananayo abakhuluma ngesikhiwa badinga gender parity labo gender equity labo ukuthi balamalungelo alinganayo. Ngakho ke nxa ubaba ekhona eduzane ngathathela umntwana ibirth certificate umama la nxa ekhona ngathathela umntwana ibirth certificate.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ithi kubotshwe ikikita elintshontshele owesilisa wobulawayo owayelithezile imota lempahla engena ku-$7,500. Owesilisa lo ngomnumzana Elliot Mukaro kuthi umsolwa ngucwebisile hlengiwe moyo yena obikwa watshayelela leyo mota waphinda wathengisa le mpahla zikamamangala. INewsday ibika ukuba ingcwethi kwezempilakahle sezixwayise ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ulakho ukubulala abantu abanengi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonana, ibingelele kumaphosa. Hayi, siyabonga bakithi izindaba ezinhle kakhulu nje kule audio kababa uEdwin Ndlovu lapha owayekhuluma okuze umbusazwe la. Ngidlulisa nje amazwi okubonga kuye. Into ekhuluma impela iyagcwala, izwakala kahle.
ukuthi kakhulu ngithandele igama lokuthi isikhathi ephawula ngokukhethwa lwase-South Africa lomunicipala lo olwabe municipala ethi luhambe kahle kakhulu. Izinkinga ziyaba khona kodwa sizo leziyana othola seziyi-serious ukusifa abantu ngoba ukusola vele kufanele kube khona noma ngaphi langapho, kodwa i-South Africa hhayi uphawule kahle ubaba laphana u-Edwin Dlovu lapha. So ukuthi izimba ingafunda alaphana baba Edwin Dlovu izimba bashota abafunda abama-hard nut la abantu vele abazi ukuthi kuthiwani. So ngikhuluma nje kanjalo ukuthi ngibone kodwa baba ungathi ngathontela khona kodwa ngibona so abantu abangalandeli i-democracy la ukuthi bebeyazi ukuthi uzulu kahlukunyezwa abazenzela intando yawo wonke amakhonazi ezimbabwe la bantu. So angazi uyakufisa isikhathi ukuthi kumbe abaye abantu bengafa kodwa usubona futhi ukuthi uyawusula enhliziyo embi futhi. Hayi izinto mani hayi ziyakwatisa mani hayi ziyazondisa straight hayi ungakhulu ukugcina usuthukela abantu abadala. Ngiyabonga.
57 linjani sihlobo zakithi? Hayi lokho engakhulumayo lapha angikaze ngizwe kubalwa ngetshwe yami i-odiyo la. 57 ilehlupho lapha kumbe silohlupho oluningi ngapha emathebeleleni labantu abanyamalalayo ngesikhathi segugu rawundi laba bantu kulo mtakabhudi lapho ngoka-1980 lokhu engalasithupha lamanje kuswelakele ukuthi engathatha kanjani isithupha njengoba ubabakhe wanyamalala wahamba lesithupha sakhe lokuthi wangena kuphi asikwazi. Sicela uncedo ukuthi singenza njani ukuthi sethole i-birth certificate lesithupha ethathisa abantu abakhe. Lamanje labantu abakhe nje kufana lokuthi zinyamazana kulako lokuthi ngobani. Ngiyabona.
27 Tomuleva ngilinkalanga Tomuleva sibili 27 tihana kwazo lento yesamekilayo tohana sibili ngilininja lidzikwa ngundiva papa indizala kasikhanga tsewa lidzikwa ngundiva hey mtonoto kani biti ifika ndi bakalanga ifi makati saponi seyado litumila litumila zezinizo litumila kuti atiwa zilebelekiwa kumbile ndisibuta ati bakala ngabe muti sepe hunde sibobo makala ngati bonakale ukala ngakwedo ibonakale lezigwedo banu lesitho sezinto.
Siyabonga umsakazi omuhle abantu abalungileyo. Ngikhuluma nje ngobulawa esigodleni esikhulu ngilo baba uNdlovu uJoshua uvela kweSwat sibingelele empowerance abakwendebele abakhona phana seqe sibambe igohole ematopu ekhezi ubomaziwa umdalami khona phana ungwenya waphila yini egohole siyaphuma siyabonga singene ipane singene efolosi ngizwile abalandeli bami abahle abaningi kakhulu ngobulawayo angisakhuluma umsakazi uyalandelwa kakhulu. Hayi siyabonga usekelo lwenu kuphela nje abantu beziphathe iCOVID ikhona sirini abantu bamaflu abantwana ngesikhathi sezulu abantu behlale kajana benganamatheli izindawo ezibamba imbane kuhlonipha kube kakhulu. Ngiyabonga ngibonga idethi kakhulu kulabalaleli bami abaningi kakhulu khona phana obaba uSpanda nemuli yakhe ngiyababingelela usathembi yonathembi salibonani ninjani ngingena emkhululweni ekuseni kanje malume ami khona bedaluka kunjani malume vuka usile uyebona abantu abantu ngiyakuthanda ngiyakuthanda malumami sasithovile khonapho uthandazani chuma pecheya sibambe igwamba angilibali iphuphu hayi ngiyalithanda abantu bakithi abahle abalungileyo ngizibiza nje ngobulawayo esigodleni samakhosi. Ngiyabonga awehe umoveni ngwenya
ngibingelele kustudio 7 kulinjani bakithi ngibingelele kubantu bakithi bonke bezimbabwe ngithi linjani mazimbabwe yamahle okhulumayo ngundeksi endaweni yasetokwana ngiyalizwa bakithi liyakhuluma. Mina ngifuna ukutshela nje ukuthi ayona kuthiwa umbuzo inkulumo yami le ingahamba kuwonke abantu bezimbabwe kuwonke abantu bazimbabwe kungakhethile ukuthi umuntu umhlobo bani kungakhethile ukuthi umuntu ekuleyo umuntu wezimbabwe ngifuna ukuthi ngixwayise bakithi lokho okuzwayo nje umuntu kumele ukuthi akulalelisise kunokuthi ngixwayise uma senza ipolitiki singafaki i-tribalism into engiyibonayo kulabantu abaconfuse abantu lapha abafaka i-tribalism politiki lokho ngeke kusebenze kumele ukuthi kucace nje komuntu umbuso ongalunganga laphana izana lokuthi wa umuntu umdebelo omuntu ishona lokona kusebenza umbuso ongalunganga izana laphana sibonile abantu bechaywa le maswingo abantu laba simandebele sibonile uChamisa befuna ukudutshulwa bebulawa khona le uChamisa indebele so thina amandebele siyakhofuzana njengemthakazi nje abantu abakhofuza abantu labana mina into abayikhulumayo ngiyiboni ngoba laleli lizwe abantu kumele ukuthi linqanyile izwe leZimbabwe lincane uma uthi uyanqamula izwe lincane linjiyana umuntu obusa iyabebusa ngoba yiphisi lokuya izwe leZimbabwe umuntu okhuluma ngeZimbabwe linqanyile umuntu ongayaziyo thina iZimbabwe siyayazi yonke izwe lana lincane kakhulu asizwe ngathi uyaliqamula uthi iziphisi I mean ihlazwe ukusihlekisa ngabantu lokhu so ipolitiki bakithi asibeni fail singarobha ngizwa nje abaningi nje sebeqala ngapha ematebheleleni abantu sebeqala ukuthi bahlasele ubaba umagalela sibani ubaba umagalela sibani dawenzini la bantu ganothin power ubaba umagalela opposition party akebeke kupower ababuse eZimbabwe abantu amele ukuthi bacace khona lokhu abantu bahluleka ukuthi asilungiseni into yethu ibe right bakithi into ekhulula abantu ngamavoti there is no option noma ungazi uyenzeni lokhu sekutshona sirobhana nje into ekhulula abantu ngamavoti abantu bezikhethela umuntu abamfunayo
Bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe umsakazo we-Voice of America uthi oke waba ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama utshele umhlangano we-COP26 kweleScotland izolo ukuthi iyasilela imizamo yokulwisana lokuguquka komkhathi enziwa ngamazwe omhlaba I-Associated Press yona ithi uhulumende wakwele Iran uvale iphephandaba elidinde umdwebo obuveza inhloko yalelo lizwe u-Ayatollah Khamenei ngendlela eyangisayo. Singene kudaba lweMelika. Uphenyo olutsha olwenziwe ngumsakazo we-CNN luveza ukuba izizalwane zakuleli lizwe ezingamachumi phose ayisithupha ekhulwini i-58% zithi umongameli Joe Biden kaqakathekisi izinto ezihluphayo ezimele zilungisiswe ngokuphangisa. Luthi njalo abayisilinganiso se-52% bathi uBiden uyehluleka umsebenzi kuthi isilinganiso se-48% yiso esithi wenza kuhle kakhulu. Uphenyo lolu luyahambelana lezinye ezisanda kwenziwa eziveza ukuthi izizalwane zeMelika ezinengi zithi kazivumelane lendlela uMongameli Biden aqhuba ngayo umsebenzi. Umbuzo omkhulu ngothi wehluleka ngapi kahle kahle? Sixoxelo somabhizimusi weZimbabwe ohlala eVirginia khonapha eMelika, umnumzana Muzobanzincube.
Abantu kumele bekuzwisise sibili ukuthi umongameli uBiden indaba esenza kubi kudomestic policy. Ngoba idomestic policy ayisiyo vele ubungcwethi bakhe yena umongameli uBiden. Sikhumbule ukuthi umongameli uBiden wakhethwa lapha ngumongameli uBarack Obama ukuthi ukuthi ebe ngumsekeli wakhe ngoba waye lobungcwethi ku foreign policy yikho uObama wamkhetha so singathi siyakhangela kathesi indlela umongameli uBiden abukwa ngayo ngamazwe aphandle siyabona ukuthi ama numbers akaphezulu kakhulu kazi sibili ngoba umongameli uBiden wathi yena engena embusweni watsho ukuthi ufuna ukuthi alungise zonke izinto ezaphanjaniswa ngumongameli uTrump ukungazwanani lamanye amazwe so kakhulu amazwi akhe umongameli uBiden wathi I want to return the US to a position of trusted leadership among world democracies to counter challenge iRussia leChina so iforeign policy yakhe siyayibona sekuthi uyayiqinisa endinjalo uthi khona ufuna ukuthi astrengthen abathi transatlantic alliance between iAmerica leEurope endinjalo futhi uyazimisela ukuthi iAmerica iqinise iNATO alliance ukwenzela ukuthi amazwe eEurope ahlaliseke ayikhona lokhana esasikubona umongameli uTrump ehlala bahlukumeza ngakho ngendlaba yeNATO alliance endinjalo sesibonile futhi ukuthi umongameli uBiden uthe ngene embusweni wakhe wahle wabisela iMelika kuParis Climate Agreement simbonile kathese gijigijima lapha eGlasgow ngendaba yeclimate endinjalo lokuthi akhulumisane labanye amazwe khona ngale eEurope ngendaba yeCOVID le ubhubhane lwesulubone emhlabeni wonke nje jikelele andi lokukhulumisana lamazwe eEurope ngecyber attack le cyber espionage so izinto zonke lezi izinto ze foreign policy yakhe simazi ngazo ukuthi hayi umongameli uBiden ekuzwananeni lamanye amazwe kulapha aqine khona ngoba sikhumbile phela ukuthi anti nguye owayenguchairman we ku Senate ku Foreign Relations Committee so phandle kwelizwe leAmerica wenza kuhle sibili phakathi lapha eMelika hayi kenzi kuhle sibili ngakho khona kwesengulandisile emnumzana Nkomo
ibandla lamademokrasi laye ubaba uBiden kuyina bangakwenza okungaguqula amanani la sibone abantu besithi hayi bayavumelana la empela wenza kuhle umsebenzi
uyabona ama-democrats lawo ayaziyangisa kakhulu mnumzana Nkomo ngoba i-factionalism yabo ebandleni labo hayi siyangisa kakhulu ngoba uyabona ukuthi yiyo enze ukuthi khona babhuqwa kubi lapha kuma-elections la esiwabone emalangeni sibone kakhulu you know eVirginia lapha iVirginia ibilo governor sibili wama-democrats and saziwa sibili ngokuthi nje i-state ebingani singeyama-democrats but babhuqiwe kakhulu silwa ama-democrats bebhuqwa kakhulu ngokuthi bona bodwa nje vele sebele factionalism ngobe yangise kakhulu ngoba khangela baba le opportunity yokuthi bevumele into le ibhili leka mongameli uBiden yabehlula bebodwa nje ama-elections la azafika bengavumelananga so abantu bathe bebakhangela yabona phela eAmerica bakhona laba bathi ama-independent thinkers ama-progressive voters uyabona ama moderates abantu nje abamaye bekhangele you know ama swing voters ukuthi ukuhamba njani so bathe bekhangela wabona ukuthi yazi ukuthi ubulokhe uvotela abantu abavele bona bengazwanani bebodwa and akubathabisanga kuhle sibili abantu njalo lakho khona ukuthi ama democrats bebengani bebethi ngabantu abafuna ukuthi abazali bengabe involved ezindabeni zabantu ababo esikolo bona bodwa nje ama democrats abazwanani so i-factionalism imbi kakhulu sibili ngoba iyo la esibulalayo kakhulu eZimbabwe yikho kwenza impumelelo ethi lokhe inga indawo nje lokhe sigcoba ndawo inye ngoba vele siphombulwa sodwa
umnumzana Muzobanzi Ncube ngusomabhizimusi weZimbabwe odabuka kuKapu esilobela kodwa ohlala eVirginia khonapha eMelika Siziphethe ngebezihamba phambili. Inkampani yezesa ithi sokuqhamuke ukusilela kwamagesi ngamandla elizweni kulandela ukufa komtshina wesitishi esiwaphehlayo eWange Power Station. Umthethwandaba weHigh Court unquma ukuba iwofisi kaMsitheli ayilalungelo lokwala ukupha abantwana abayabe belaboyise kuphela ama-birth certificates. Kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.